iningi lithi lokwesaba ukuthi kuzaba nobandlululo olukhulu lobudlwangudlwangu njalo ukutholakala kwengwalo zokusebenza kumbe ukuvakasha kunye lokuhlala eBritane kuzaba nzima. I-UK ingaphuma umanyano we-European Union. Ukhansela wesendwele eBirmingham umnumzana Thabiso Mabena omele ibandla eliphikisayo kweleBritane eleLabour Party uthi ibandla elibusayo elama-conservatives kalifuni izizalwane zamanye amazwe kweleBritane yikho nje befuna i-Brexit.
I-United Kingdom is against i-immigration. Abantu be-Africa nabase-Asia ukuthi beze kuleli lizwe njengamanje vele bafuna ama-visa. Lezi abantu base-Zimbabwe abalapha. Abafeli ngasalamsikhathi nabantu futhi mhlawumbe alibhadalanga ama-taxi kanjalo kodwa usazorenya into zakho sebesithi wena yubitinto ezisamane ufuna good character basefuna ukuthi behle belithumele back. I-European Union iyasiza la kuma-appeals, iyasiza kuma-chases yonke into, kuma-human rights iyasiza la bafuna ukuphuma konke lokhana le-human right law bafuna uyitshintsha benze yabo.
Umnumzana Fortune Sibanda ohlala edolobheni le-Wolverhampton lilunga lebandla elibusayo lama-conservatives uthi i-Brexit ayinani ilezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBrithani.
Lesingahunga emizwayo mayelana lamaZimbabweans ukuthi after the Brexit bazabe sebe-worse off. Ngombono wami aseqiniso lelo ngoba i-Brexit has got nothing to do with amaZimbabweans, it's all about Europe. Abantu be-Europe bekune freedom of movement behamba up and down bebeya nje ngokuthanda. After Brexit i-differences abakhona ukuthi ama-Europeans lawo sonele e-affectwe i-visa system.
Ukhansela Mabena uthi indaba ekhona ngemthetho ezabunjwa ngemva kwe-Brexit ucabanga ukuthi ingahlukumeza abeZimbabwe abahlala e-UK
sebephumule ku-European Union bazokwazi ukuthi amakhotha lapha betshintshe i-legislation vele mangabe bekuthole ukuthi sebefuna ukukhipha ungayimakhothi behle bekuthathe bekubekuse ngaphandle ngoba bathi kuyabakhosa futhi kuye makhothi. Like let's say i-family reunion it will be very very difficult and le mali zakhona kuzobe sethola ukuthi sesibhadala twice than money what we are paying now. On trade lezi mabo ngibona ingathi after some years probably 3 years or more relations will improve with trade because kulezinto abazifunayo vele eziningi eZimbabwe.
Baningi kulezi nsuku abalala bengalele bengazi ukuthi inyanga le mayiphela kuzathiwani ngabo ngoba bephethe ingwalo zokusebenza kuleli. Unkazana Maureen Mhlanga ngomunye wabo.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho basicothe thina amaZimbabwe esilapha ne-work permit. Njalo kulezi nsuku amanye amathiwa aseqalile ukubandlulula abantu abamnyama besithethisa besithi sibuyele kithi. Eqiniseni mina sibili i-Brexit ngiyayisaba.
Usibanda akavumelani lo Mamhlanga uthi cha umkhokheli weBrithani umnumzana Johnson umuntu amaziyo othembekileyo ayake axoxe laye njalo ngeke axoxe izizalwane zeZimbabwe ezihlala e-England.
Chris Johnson isomane engike ngahlangana laye ngaxoxa laye ngokubona kwami indoda yeqotho. Ngiyabo ukuxoxela in person angiboni ukuthi angafuna ukuthi affect amaZimbabweans in any different way. Angiboni ukuthi amaZimbabweans will be worse off. It's all about European Union le Britain. It's got nothing to do with amaZimbabweans.
Igqwetha njalo lingcweti kwezemthetho yokungena kwabantu elizweni i-immigration lawyer unkosazana Sihle Dube we-KM Solicitors edolobheni le-Manchester uthi Brexit ingaba luhlupho kuzizalwane zeZimbabwe ezithanda ukuvakasha kwamanye amazwe ase-Europe.
Ama-effects awe-Brexit engiwabonayo kakhulu ukuthi azasihlupha thina abeZimbabwe ama-holidays siyathanda ukuhamba e-Europe kakhulu kwama-holidays kubo-Spain, Portugal, Cyprus noba ngaphi sikwanise ukuthi si-apply ama-visas before si-travela. Then i-effect ezaba khona ku-families kudule ekhaya sesithandana nalaba abe-Europe nxa kuyukuthi uyi-dependent i-family dependent of i-EU national thole amaphepha under that route u-applyele for either i-pre-settled status esikuvumela ukuthi uhlale e-UK for 5 years or i-settled status.
Inkulumo ziyaphambili phakathi weBrithani lomanyano we-European Union ukuthi behlukane kuhle besale bedlelana ikakhulu kwezomnotho njalo amalunga ephalamende eBrithani kumele bavote bavume isivumelwano sakhona singabakhona ilizwe leBrithani lingakaxexebuki kulumanyano. Imenesito 7 lapha e House of Commons igama lomu Ezra Chisa Sibanda.